Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 enhlangula 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu sebeqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithini ngokwenzakalayo. Sile ngxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso uMnumzana Busisa Molo.
Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College. Indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Onsundu wabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhlaka 28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1,000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla uMnumzana Vumani Ndlovu. Waqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalomkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe officially ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze impila kahle mhlawumbe kube lendlela yokwazisa abantu ukuthi oku officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga?
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu sebeqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala. Sebeqalisile ukwethuka kodwa ngenza indaba zenswelo ezinengi lomkhonomo onzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu bemaintain o social distancing wona laba ngoba naba belokhe beqhubeka beminya ana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo, abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba indlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathemba okwenzakalayo, abantu sebefuna ukuthatha ama preventive measures lanxa nje kulezinto ezinengi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.
Umnomzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sibukhangele United College of Education Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers. Uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes, usidla izinto ezinjalo, sesisithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okwemini. Anti liyabona uduba ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, njengoba khona phe eZimbabwe besisindwa ngemkhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imkhuhlane lawo, malaria, obanibani, odiabetes, abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwabuya i-COVID-19. Yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha, bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane. Yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathe sibesikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu kazikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona yikho sathi ayi asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonetha inkomo, inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanenge ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani, siyabafita ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo, sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende?
Thina uhulumende sibesisebenza layo
kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansela Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo. Nganye lamadokotela weCity Council. Okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi laye umama ubekhankasa emahofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende umuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council umuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi siwufeze nemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo umgcini isihlalo wenhlanganiso ye IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icathangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe useleminyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Khuphe. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isihudo. Ingcwethi kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nqa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcini isihlalo wezesa umnumzana Sidney Gada incwadi yokuthi akhulumisane loTivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, linjani, siyaphila? Lapha ngikhuluma ngise South Africa ye egoli lapha bakithi kulento engani yahlupa ezishubuhlungu okuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibusiness nezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabigcwele nje impahla isidumbu besibeke nje ephasejini kumbe ezitulweni besekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokhu imota leyo iyabibhadelwe isuka khona lapha eGoli imali ezitshisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa le mpahla beqoqa le mpahla befaka ngenxa yesidumbu sihambe siyiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafake esikhwameni impahla abantu lesidumbu thumela igrosali yakho hambe ihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
Ngiyabingelela kustudio 7 lapha lami wamumbono ngingabonga lapho ubalwa kustudio 7 mina ngisuke emakhwatheni bayabuyo mama usithembiso laphana bezosibraibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu selile minyaka idamu leliyana ladabuka bakhampena ngalo abantu bezanupf kakhulu mama usithembiso uyakhampena ngalo idamu lelanethu uzalilungisa laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphila ngaphi umbuso wezanu PF ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotela uzatshintsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke esemaphandleni sistrike sonke sithe sithi izanu PF asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphe ukuthi akuxotshe ibandla likachamise eliyilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzisizwela emazweni ukuze sisebenze ekhalaphana ngasisebenzi ngenxa yezanu PF esibuleli ilizwe ngiyabonga
salibonani basakazi bonke bestudio 7 abalaleli bonke bestudio 7 ufuna ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai yikho libona uTsvangirai sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali hamba nemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ulisana loJamisa yebo siyakubona but iqiniso elikhona ukuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye khokhelwa Jamisa njalo eme eku-MTC Alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hayi asikho lokho umama lo ukhona kujongileyo siza kubona sibe sikhanyele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into enzileyo laphana ayisebenzi izanu ibulele ilizwe into ebulela abantu abaningi so vela ngeke kuyebambana le zanu yehlula izanu ukubambana le nkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye uyenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha still izanu yakwazi ukuthi umakhuphe ingaphatha i-MDC yona izanu vele yabikhululekile yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje bad to worse ngoba bayabona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile uChamisa karobheki uChamisa uyakhuluma yonke into abayenzayo embi umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze lutho uzalo baphonke umsebenzisa njengoba izanu vele ibhekeke ihlose ukubulala i-MDC alliance akula angiyiboni abantu bangathaba besithi hey phatha ababoni likhangele ama-results akhona ukuthi aze kuya njani same thing like abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi sanibingelela basingazi besithi Studio 7 hayi thina saphila silapha eGoli hayi sasiphilela ngathi sanqanya impilo hayi okwenzeka eZimbabwe nathi siyakuhlonipha sakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalabo abantu esazalwa bekwenza namanje ibabaphekizwe bazoqhubeka benjalo bekwenza thina sivuka uhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni iphandle njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu igavernment yeZimbabwe indlela abadula ngakhona amaphasipoti kakhulukazi thina esinamaphemithi besicela ukuthi sike sichasiselwe sichazelwe kabanzi ukuthi inkinga yethu esiyibonile kangaka kuze kudula amapassport ipassport impela basakazi bestudio 7 yake yalingana nemali yenkomo inkomo impela ihamba ngenyawo eziwu-4 uyothenga ipassport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo cela igamente ezimbakwe icabange kahle ngale nto eyenzakalayo amapassport kuthi kahlale yini ipassport namhlanje ibhadala ngenkomo sibulalelwane why igamente ifuna ukudla ngathi ifuna ukuvuka ngathi kwenzelwane into ebuhlungu kangaka cela izwe leke lithanda abantu balo ngabona
sawubonani kustudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo ngibuye kule ndawo yabomakhuphe ayikho iphati engingayakhwa ngama-reject uDouglas Munjora yi-reject wakukhontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general wehlulwa ukomichi wakhontesta naye efuna ukuba ngu-vice president wehlulwa umakhuphe ungenile kwi-election kawubonanga umdlalo kalibonanga elidlalayo so le party noma kuthiwa yindlu kuthe yakho ama-afbrik angibona ukuthi le ndlu yangikhona igama yindlu enjani yona le plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions bathi bona bameli i-constitution ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hhayi okomithi bameli i-constitution ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper constitution ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party ma usiyarecall-a i-member e-parliamente kuyahlalwa ama-structures wonke kuvunyelwana ukuthi lo muntu laye futhi lowo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arikholwe ephalamende
salibonani basakazi bestudio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela konke nabalaleli bestudio 7 ngithi ngike ngifake nje ikhomenti encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe mina ngithi indaba kaChamisa lo makhuphe abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu lo Thokozani Khuphe yebo uThokozani siyambona udlale zanu kodwa naye uChamisa futhi udlale zanu eG40 engikushoyo basakazi bestudio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo igugrawundi abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthwakazi ikhona iphathi MRP imthwakazi Republic Party kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo ngithi phambili ngomthwakazi phambili vuka mthwakazi vuka
lawo ngamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inani labantwana beNigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emigwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe leCameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasocha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika.
umthundu owabulawa ngamapolisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu oyetshengisela wafuqwa lipolisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwe ngelinye ipolisa watshayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City ngokubulawa kukaFloyd. UTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepolisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elikaTrump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nsitsho njalo? Ngoba ngibona ngathi itikiti likalo undoda kuqina okhona kathesi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona lamaviki adluleyo ube lokhe efosela ukuthi kakuvulwe akuvulwe akuvulwe izindawo akuvulwe izindawo. Nanka amapolisa akhe gijime ziyagxoba umuntu embulala. So kathesi sekuthunquzekile yonke into kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo konapha. Abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe.
Umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokhuyana kokuthi ambone. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto lapha ukuthi babone asebenzise lo neli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump ngibona ngathi ngumchayile kakhulu ikakhulu one uchaywe yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erunner for president urunner emi phezu kwani khona. Ngibona ngathi kasela lutho mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi jaywa ngumlilo jaywa ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas.
ungakagqibi uhlelo lwanamhlanje uthi esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisa ngu-Chris Gandhi.